ekubhaleni icontract yakhe esangena umsebenzi akula angikhole ukuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye, kuzakhanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court kuba ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakho liqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo uZambia, South Africa, kukhanya lapho Malawi, bayenza ukhetho lwabo ama-elections. Lapha sesizwa kuthiwa khona kule COVID ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isifo sakhona singabe lokhu sikhona, ye sizingiyezwa kuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusiya ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona umnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID kiye sokulama-vaccine angiboni ukuthi kusizani ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane. Yikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozaba khona ngoba siyazi ukuthi abantu amakhampani osobhizinisi imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho okuncindezela abantu abangahlathiwa nginomba okhona lobe e-United States ngezwa umnumzana uBill Joe Biden esikhuluma ngakho lesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayo emsebenzini kumbe e-England lakho kule mthetho embalwa yokuthize nxa ungahlatshwanga awungeni ebhoreni awungeni ngaphi ngaphi. Yikho ngibona ngathi phela suze kube yile difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya kwakuvele kule zinye iy'nkinga nje eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu. Kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa kuya emsebenzini ngoma abahlatshwanga angikhole ukuthi kuzaba vivimbela ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bahamba bezihlabisa kulamakhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID. Yikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazifake izimali zabo la.